yebo ngithoka komuhle eZimbabwe omuhle ukudibana kuhlelo lethu lokusakhulayo okhulumayo ngumichael hobe namhla kuhlelo lethu silo futhi siyo dube owenhlanganiso national youth development trust ngiyakwamukela kuhlelo madodo
ngiyabonga
awusitshela okunenge ukuthi kuyini okuletha yona
ngilapha kwele melika ndande isifundo esikhulu okuthiwa yi-UBET Humphrey Fellowship Program. I-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi i-public service.
Ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe?
Njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo, ngilandela lapho kuzofunda ngokwe-public policy and public administration. Basincedisa kabanzi lapho esifunda khona. Mina funda e-University of Minnesota. Ngiyakhotela impela. Ngize ngikhumbule koBulawayo. Ngibafundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani, lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona. Mina njengomuntu omela ama-youth, ngifuna ukuthi sempenduke ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process. Ngoba kaningi ama-youth asesithi ayi thina vele njengoba singafakwa ezindaweni eziningi, they are not included. Lokhu engifunda lapha ngizofunda ama-best practices sengivolunteer sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana lama-youth. Okwakathi sengisebenza nenhlanganiso yama-Somali yama-immigrant abavele e-Africa njengathi ama-youth angikhona labo balama-problems afana la wethu lapho abavela khona, kodwa ukwaleli balama-problems afana la wethu afana le-substance abuse ngenxa yezizathu ezishiyeneyo njengokuthi ama-broken homes lokuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo. EZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle, so abaningi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abanamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli, abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho. But i-public policy le-public administration izangivula ingqondo ukuthi mase ngibuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezi inhlanganiso esisebenza lazo senelise ukuthi lokho engikufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe.
Ngike ngaxoxa nabantu abasakhulayo abaningi eZimbabwe, bona bakhaliswa udaba lokuswelakala kwemisebenzi, njalo udaba lokuthi bathi ngesikhiwa nxa sesixoxisane ngendaba eze-governance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba. Labo bathi ngesingezi be part of the decision making process. Ubona ngani inhlelo fana nalezi ze-UBET Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo?
I-UBET Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezi fundo abazinikayo ze-leadership training in terms of participating in all decision making processes bayakufundisa lakho vele. It's about democracy, ukuthi democracy, inclusivity and diversity. Wonke umuntu kumele be yi-part of governance. Wonke umuntu kumele be nelungelo lokuthi ekhuluma kufunayo.
Ayi dakuzwa Maduke, bengicela ukuthi ugcike uhlelo.
Ngihlelo le-UBET Humphrey abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngayo kule website e-UBET Humphrey International Fellowship. Ithatha abantu esingathi middle management, aba mid career ukuzobafundisa ngenhlelo ezithiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo.
Hayi siyabonga ngokuba nawe kuhlelo lesiakhulayo.
Ngiyabonga lami
ngithoka komuhle eZimbabwe omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3 bigmyke3 yona i-username yami. Kwalelo kwanamhla olezalisayo ngiyenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Zimbabwe omuhle, ngithoka komuhle, bye bye.